section 22 isuke yayengezelela okade kuvele kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injure the sovereignty and national interests of Zimbabwe. Okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye lama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuwenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho ahambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction ngezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yasimanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele bese kuthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi uyengene ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwalelizwe. Kungani kule njongo yokuthi khona kube lo mbusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hathi intando kaZulu.
Kodwa-ke nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla le-ZANU-P F bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanikanje angamandla yi-rap. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yi-rap. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuzalo-P F ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwezalo-P F abaningi abawuthakazelela umthetho ngumthetho walungiselelwa nje ikhathele yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enceda ngabe lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo endabeni yemthetho yeZimbabwe.